So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lebuka njani mthwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 4 kuMbimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla.
All visitors from affected countries should hold valid medical certificates of clearance for coronavirus, showing that they've been examined.
Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyikuvunyelwa ukungena elizweni nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane.
Lokhu bese kwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka, kuthiwa yi-International Women's Day.
Amalunga edale lePhalamende awesifazana atshengisele kuleli dale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe ngomkhuhlane we-coronavirus sokumele zibe lencwadi eziveza ukuthi zahlolwa lomkhuhlane zatholakala zingelawo. Izethekeli eziyabe zingelazo lezi ncwadi kazisoze zivunyelwe ukungena eZimbabwe. Uhulumende uthi uthethe inyathelo leli emizameni yokuvikela uZulu emkhuhlaneni we-coronavirus, wona osubulela abantu abedlula inkulungwane ezintathu emazweni atshiyeneyo ikakhulu kwele China lapho oqale khona. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuvezwe ngumphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mtshangwa esethula umbiko awenza amaviki wonke ngemva komhlangano wedale labaphathintambo elekhabhinethi. Kusiyafika umhlaka 1 kunyanga kaMbimbitho eleZimbabwe libikwa beselenelise ukuhlola abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha abatholakale bengelalo igciwane le-coronavirus. Uhulumende uthi baqhubekela phambili beqinisa lolu hlelo enkundleni zonke zendizamtshina lezinye indawo ezisetshenziswa ngabantu ma bengena elizweni. UNkosikazi Mtshangwa wazise njalo ukuba kulesizalwane seZimbabwe esivele kwele Bahrain lesinye ebesivela eChina ezihlolisiswe ngobuciko obukhulu esibhedlela seWilkins Infectious Hospital eHarare, kodwa zombili zatholakala zingelalo igciwane le-coronavirus. Umsekeli wesikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, umnumzana Luke Tamborinyoka, uthi lanxa kuqakathekile ukuthi abalaleli gciwane bengaze bangena kuleli, uhulumende kumele athuthukise umsebenzi wezempilakahle elizweni anelise ukuhlolisisa imikhuhlane yonke jikelele. Emhlanganweni munye lentatheli zindaba umphathintambo wezemithetho lemisebenzi yedale lePhalamende, umnumzana Ziyambi Ziyambi, uthe amajele eZimbabwe agcwele kakhulu izibotshwa okwedlulisa amalawulo, ngakho-ke sekuvunyelene ukuthi abanye babo bakhululwe phansi kohlelo lukahulumende lokubaxolela lwe-amnesty. UZiyambi uthi uhulumende uphakathi wokudingisisa ukuba yibaphi okumele bakhululwe. Zibikwazi izinkulungwane ezingamachumi amabili lambili, 22,000 okwamanje izibotshwa ezisemajele, ikanti akhelwa ukuba lezibotshwa ezizinkulungwane ezilichumi lasikhombisa, 17,000. Uveze ukuba uhulumende ufuna kusale abayinkulungwane ezilichumi lamakhulu ayisithupha kuphela, 16,000. Osaphethe isikhundla sokuba ngumphathintambo wezemidlalo, umnumzana Kazembe Kazembe, laye utshele intatheli zindaba ukuthi uhulumende wenza konke okusemandleni akhe ukulungisisa inkundla ezivalisa eye-National Sports Stadium eHarare leye-Barberfield Stadium koBulawayo, ukuze umdlalo wenguqu phakathi weqembu leZimbabwe elama-Warriors lelakwele Algeria udlalelwe elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Amalunga edale lephalamende awesifazana atshengisele izolo kuleli dale ngokunaba phansi ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Agoqela ukuthi umntwana engakhulelwa akhutshwe isisu ngokusemthethweni ukwenzela ukuthi engasebenzisi indlela ezilimazayo. Abatshengiseleyo laba bathi lokhu ngokunye kwamalungiselelo okunanza ilanga le-International Women's Day elikhona ngesonto. Siqume omunye wamalunga ephalamende aphatheke ekutshengiseleni lokhu, unkosikazi Nomathemba Ndlovu omela iGwanda Central.
Lokhu besikwenzela ukukhumbula ilanga labomama elizoba khona mhlaka 8 March lonyaka kuthiwa yi-International Women's Day. Njalo besisithi ngesilungu besidemonstrator against gender inequalities. Sikhangela lama-teenage pregnancies, ukuzithwala kwabantwana abangaphansi kweminyaka engu-18. Sikhangela njalo lokuthi abantwana bayazithwala sebebhoda ngasese besiyakhipha izisu. Ikanti nga uhulumende uyakhipha eminye imithetho yokuthi abantwana kumele benze lokhona okuthiwa yi-safe abortion, ukwenzela ukuthi bengabhodi ngale besiyakhitshwa ngabogogo begcine besifa ngobunyengi, yikho kade sikhala ngakho.
Umbiko wenu beliwuqondise kubani, njalo libone ngani kuzanceda ngani likwenzile?
Umbiko wethu since siwenzele ePhalamenti kudale leZimbabwe besiwuqondise emuntwini wonke, ikakhulu kubobaba abayibo abahlukuluza abantwana bebanikeza izisu. Senzela ukuthi lo baba osekucwineni khona le madojeni abekwazi ukuthi akwenzayo kayisikho. Umbiko besiwuqondise umuntu wonke waseZimbabwe.
Kungani likwenzela ingabe sifazana bodwa?
Bakhona sibili abanye abatshengisela ukuthi bayakuzwisisa lokho esikwenzayo. For example, u-Vice President we-party yami uTendai Biti uhlalile lathi phansi wasixhasa ukutshengisela ukuthi lokho esikhala ngakho layo iyakuzwisisa.
Lalikuqoqe nini lokho? Khona lizaqhubeka ngakho.
E-Parliament yeZimbabwe kilonto okuthiwa yi-Women Caucus ehlanganisa omama abama-parties wonke. Siyahlala sisenza ama-meetings ethu sibona okusihlukuluzayo njengabomama. Yikho lapho esidecide khona ukuthi singenza njani. And futhi akuphelelanga khona. Kungikhona u-National Chairperson wethu we-Women Caucus ezamuva i-motion esizayidibetha sonke esikhangelele labo baba ukuthi labo bazayidibetha. Sidibetha ngezikhalazo zethu zonalezi ezifana lokuthi kakhulu ama-teenage pregnancies asemaningi kakhulu eZimbabwe. Futhi manxaso kwenzakale njalo bayayaliswa lokho esingathi ngama-health services ukuthi bayelatshwe. Umthetho uthi umntwana o-under 18 nxa kumbeni angazithwala kumbe bakhiphisiso ngekho emthethweni kumbe bagule imikhuhlane kumele abuye lo mzali. Ikho kuhlukuluzayo esikhala ngakho ukuthi ngabantu bayasizwa ngoba izinto lezi zi-affecta umntwana oyinkazana afana lokuthi zi-affecta umama.
Ngemva kokutshengisela lokhu, yiziphi impawu ezilitshengisa ukuthi ngempela umbiko wenu wamukelwe?
Ngingathi uphawu esilubonileyo lathi saze sajabula. U-Speaker of Parliament ngiyohle wathi bomama kumele limuve i-motion kuze kuthi into leyi li-debate. Luphawu lokuthi kutho ukuthi kuzwisisekile ngoba sihlezi sizama ukuyi-debate sikhuluma lapha lalapha bekungani abantu abakunaki, but namhla ngokunina besikwenze phansi hhayi kukhanya kuzwakile. Khonokho nje kodwa ukuthi u-Speaker of Parliament uthe selizamuva i-motion li-debate sibone ngani luphawu lohlola uveza ukuthi into yethu izakuyakhatshana.
Ngezinye indlela nxa selila abanye benu bezanu PF azingene zombusazwe lapha yabe selizwana nalo.
Ama-problems affecta umama njengokuthi engumama. Umntwana engadlwangulwa lithi kumbe kubanja i-rape akukhanyela ukuthi lo retshiwe ngwezani kumbe ngwe-MBC ngumntwana oyinkazana. So siyakubeka eceleni kwama-parties nxa sesibhekene lama-problems abomama.
Unkosikazi Nomathemba Ndlovu umela iGwanda Central edale lephalamende, njalo ungumsekeli kamkhokheli webandla le-MDC kuleli dale u-Deputy Chief Whip. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 eseHarare. Abaphila ngokuthengisa esitalateni bathi kulukhuni ukuthola inzuzo emsebenzini wabo ngenxa yokusilela kwemali elizweni okubangela ukuthi behluleke ukuwoda konke abakufunayo. Ukudilika komnotho welizwe sokudale ukuthi inengi liphile ngokuthengisa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela abaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni.
Bafuna ibhondi yephepha kumbe etisi yamanye amazwe lapho umuntu uyavuma sibili, ngoba bathi khonana abalesebenza labalapha emsebenzini yokuthengisa ukuthi nxa siyawoda bayayala ezitolo ezinkulu abathathi, bafuna ikheshi sibili. So kade nxawulasi umaeuthi uhambe uyayithengisa uyayidinga leyo keshi futhi kuzenesa ukuthi kwanisa ukuthenga. So umuntu awutshela ufana nxa ule 100 RTGS uyakunika 60 pond, uyakutshela njalo omunye umuntu iyikheshi. Kumbe nxa ufuna ukheshi ye-60 pond umuntu atshela ufana nginika 100 pond nge-110. So nxa uthe wayithole enxeyelo umuntu uyabe edakiwe sibile enxenye yabe engxa ye-140 yabe yi-40% premium. But vele nje abantu bayayidurisa okuzwayo ikonanza even lezitolo ma ungena ezitolo siyathenga umuntu vele abantu baya befoni besona awuthange ngekheshi yini ngikuswayiphele kumbe awubhadale ngikho kheshi kunjani awubhadale ngekheshi kwenzele ngikho kheshi. So vele ikheshi iyadingakala yilihle lentwala sibili kayibona. Maye ke nxa ukuthi usebenza-ke layo umsebenzi nale abanye abaningi i-formal employment uyawuthi ukuthi khonana sokumele ukuthi uyithengise uthole imali yokugada umshobha bakufomi vele ukuthatha yona ikho kheshi ndini le ngaphandle kokuthi uhulumende kuphele avume ukuthi imali le abantu abasaba ayifuni ayisebenzi maybe kumbe kusebenzisa irandi kumbe kwenziweni but akubele umzamo ukuthi imali le itshintshe ngoba sibili kulobu nzima ebantwini.
Kodwa umsebenzi uqhubeka njani? Abantu bayathenga yini impahla zenu njalo ziyawodeka yini?
Abantu bawoda ngaphandle babe siyadinga imali yokuthi bawode ngaphandle kwelizwe impahla. Yikho-ke umuntu kumele athenge futhi leyo foreign currency ngale ku-black market yangkhona ngamaphevenza ladurati. So yibunzima obunjani obukhona ukuthi umuntu kumele adinga imali ayithenga leyo i-foreign currency marandi kumbe ngamapula ukwenza ukuthi anesi athenge impahla phandle kwelizwe nxa umuntu owodayo. Imali yakhona abantu bathenga nzima ukuthi bathule ikheshi. Sokuzokunzima ama-sales sehlile kumbe okuthengiswayo sokwehlile imali athi into bezithola ngokuthenga. Abantu abaningi babefuna ukuthenga ikheshi yakhona kabanayo. So sokulobunzima ngapha umuntu engazathi ngiyamukela ikho kheshi yakhona leyisenjani ingamukeleki.
Kodwa ngezinye indlela ukuthengisa lokuthenga lokhu yikho abantu abaziphilisa ngakho kuyanceda iningi ukuthi linakekele imuli.
Sonke siyakwazi ukuthi nxa sikhangele inani labantu abasebenzayo selayehla kakhulu. Abantu abazisebenzayo kate sikhuma kunje nje sebangakubo 70-80% anxa sikhangele amaphilisi avela kuhulumeni okutshengisa ukuthilala wonke umuntu kathesi phose sethengisa. Ngokunjalo-ke yikho abantu asebephila ngakho ngoba imisebenzi kayikho, amafemu seyavalo, abantu bephila ngokuyawoda impahla ubathengisa.
Umnumzana Michael Mdladla Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uzaqhelisa uhlelo lokupha abafundi ukudla oluqhutshwa kwezinye izikolo zeprimary luye ezikolo zesekendari. Iphephandaba linye lithi njalo umkhosi wokuthakazelela uzibuse uzaqhutshelwa enkundleni yeBarberfields lonyaka. Lokhu ngokwakuqala ukuthi umkhosi lo wenzelwe phandle kweHarare selokhe ilizwe lathola uzibuse. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Bantwanami basakazi labalaleli abangizwayo ngalesi sikhathi, mina ngugogo uMakhumalo. Hayi, iZimbabwe inzima, shuwa kunzima, ubona sesehlekele ground yebhora kho kuyikuphe siza kukwanisa shua shua nxa sikhuluma iqiniso mina senze ngikhumbula uSmith ngawo uSmith yavuka namhlanje ubezabaleka eZimbabwe athi hayi ayeseyikhwe ngikwaziyo shua komile sizabulawa yindlala sibulawe yikho konke okukhona eZimbabwe uNkulunkulu shua kangenele uyazi sifana labantwana bako-Israyeli ababetshiswe izitina ngotshani thina esiphila eZimbabwe shua shua siyacela kuNkulunkulu sesikhulekile sesize siphose ukusubuka amadolo ukuthi ngawo uNkulunkulu yangenela siphile bakithi ngoba umntwana okhule namhlanje kakwazi ukuthi kuthiwa isithupha sihlatshiwe vele ungamtshela ngokuthi isithupha sihlatshiwe uyamangala ukuthi yinto enjani ngoba kabakwazi ukusebenza bazasebenza ngathi izimayini zonke zavala kuselokuzimayini okungakumkani bakithi zihlobo zami uNkulunkulu kasingenele bakithi lamanye amazwe angenele abona ukudubeka kwethu ngiyabonga
salubonana ne-Studio 7 kulilanga lami namhla lokuzalwa ngisithi happy birthday to myself mina msakazi engiza kutsho kuyi-1 angeke ngikhulume nzima mina ngicela ukuthi i-government yeZimbabwe ivumele abantu abangaphandle kwelizwe ukuthi bavote lapho kodwa ngiyakwazi ukuthi yinto engeke iyenzeke leyo ngoba izanu uyakwazi ukuthi uma ngavumela abantu abangaphandle kwamazwe bevote izadliwa ngoba bonke abantu abayiphuma eZimbabwe laphana babalekiswa isimo seqembu elibusayo yingakho bengeke bevume kodwa siyabona kwamanye amazwe avumele ukuthi abanye abantu aba-out of ilizwe bavote akufanani lakithi sivote ukuze kubonakale phela ukuthi laba bantu vele ngempela yini abasuse elizweni manje izani khonokho ayikufuni sobe sicela msakazi ukuthi ngabe kuyavunyelwa lathi sivote sisemazweni okuhamba
njani basakazi abalodumo kuStudio 7 siyalibingelela likhuluma lusofa sonke mphongolo ekhase ngithike ngikhulume kancane lapha ngikhuluma ngohulumende lo ongakwaziyo ukuthi wenzani ngikhuluma ngedizili le amafutha osokuthi abafunayo bazithengele ngaphandle kwelizwe bazowathengisa nge-US dollar bathenge i-US dollar i-US dollar anti yavalwa isivunyelwa futhi bakwazi abakwenzayo lapho kumbe badlala amadlwane badlala amatophe njengabatwana kathi vele izani yezali thithwa isibi sebedlulelile loko bantu kumenemele bonke kuze kuphume egcekeni kathi vele benzani akucaci okuyizinto i-US dollar bayithatha ngathi ngekho bathe ibhondi lethebu uma nguzhe usanda kukhuluma wathi imali le ihamba kuhle ihamba kahle ngaphi yona ingathengi ukhiphe ibali elithi bond wabhala Zimbabwe dollar Zim dollar yona iyibhudi usenza abantwana abakwazi into yabo abayenzayo lo mthuli abaphuma ekhundleni laba bantu bayazehlulekela alubana belalile beke bezwa ukuthi sithini kabaphume umthuli lo manguja la i-president wakhona ongakwaziyo lokhu kusasusitshela lokhu kusiza lokhu kambe uvilizwe bandle le hayi izani sithwalisezi
linjani basakazi kwa-Studio 7 mina ibizo lami undodana Ndlovu lapha egoli ngokuhlala kodwa mbiye nkaya egoli lapha lami ngithanda ukubonga le thuba elithenga lanikeza lona sithanda ukubonga nathi mina namhlanje indaba enzama ukusondeza kuye indaba yamafutha petrol nabo diesel laba wasekwenzakala eZimbabwe inombuzo ukuthi kathi manje ma kuyathiwa abantu basebenzise i-foreign currency imali yangaphandle ukuthela amafutha emagarajini right mina ibesengizibuza umbuzo oyi-1 ukuthi njengoba abantu laba abathiwa ukuthi basebenzise i-foreign currency basebenza eZimbabwe bakholiswa yi-government abanye bakhona abanye njengamateacher amantu amadoctor amanensi bakholiswa yi-government yena le ibaholisa ama-bond and that money and they don't think ukuthi lo muntu ohola more than 10,000 to 20,000 ngibe 15,000 wonke mhlawumbe wakhona ngaphansi kwa 5,000 abanye bahola ama 3,000 right imali kuyingama-bond le yamanje ubususithi unemoto ubususiyathenga ipetroli lo oyithengayo uthenga ipetroli ngayiphi imali angiyiboni into kamnangabe siba le ngqondo itshengisa ukuguga engqondweni
la yabo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Isiphepho esiqhamuke edolobheni leNashville eTennessee kwelemelika kuthange sibulale abantu abangamajumi amabili lanhlanu njalo sadiliza izindlu. Ukuhlaselwa kwamabutho akwelemali ngabahlamuki kubikwa kulakho ukuphazamisa inkulumo zokuthula phakathi kukahulumende lamaqembu abahlamuki atshiyeneyo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Owake waba ngumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden nguye okhokhelayo kukhetho lokudinga ozamela ibandla eliphikisayo elamademocrats kukhetho lukamongameli waleli lizwe ngolwezi. Kukhetho olwenziwe ezabelweni ezilithumi lane izolo olwamaprimaries, sisiza emoyeni umnumzana Biden obesenqobe kweziyisishiyagalombili ezivalisa eVirginia, Arkansas, Tennessee, Alabama, Oklahoma, North Carolina, Massachusetts laseMinnesota. Omlandelayo umnumzana Bernie Sanders yena obesenqobe kwezine ezivalisa eVermont, Colorado, California laseUtah. Iningi lithi uBiden wenze kuhle kakhulu kukhetho lolu ngendlela ebingakhangelelwanga. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika sikhuluma leStudio 7 phambilini kwalolu khetho. Umnumzana Phithizela Ngcobo ukhanya eyithe ekhaleni ngokuthi umnumzana Biden uza kwenza kuhle kakhulu kulolu khetho.
Ngombono wami akungacaci njengoba sithi ukuthi nguphi ozakhokhela, kodwa uBiden uwine kabanzi ngomgqibelo eSouth Carolina. Njalo sinanzelela ukuthi abanye ade bekwintshisana laye kucelo lwabantu abathakathi abathi ngama-moderate yesilungu sebephumile, abafana loButhijej loClobuchar lostea wonke baphumile ngenza kwe-South Carolina. So ngombono wami sekungabi ukuthi uBiden usela bakhokhelaba ngani baningi, ngoba ngiyokhangelela ukuthi uzaba yindlalifa yalaba sebephumile. Ikanti uSanders ulokhe elonkosikazi Warren layo othandwa ngalaba bathi abaningi abathi ngama-liberal, laba abantu abafuna ukuguqula izinto kakhulu. So hhayi, ngombono wami ngani hhayi uBiden ngani hhayi sekungahamba nje kalula kakungakuye.
Kodwa-ke phela ama-polls lokhu esithi uSanders uyakhokhela.
Phela ama-polls kaguquki nje kangako ngako njengomumo, ngoba ngisho konke lokhu kwenzakale bavote ngomgqibelo. Abanye baphuma ngomgqibelo, siyaphuma ngomgqibelo, abanye baphuma ngesonto uButhijej, kwathi uClobuchar I think uphumela ngomvulo. So ama-polls ebengakakhangela ukutho sokwenzakele. Njalo ngemva sonke sasesana uBiden hhayi sokumphelele, kodwa ngegqibelo usengumqekana nje usevukile selejahelithe, abantu bonke sebekhale kuthi hhayi uzayenza kuhle. So ama-polls ngombono wami engeke engabe esitshela okwenzakalayo on the ground, alokhu esakhangelele okwalokho okwakusenzakala ngeziko eliphelileyo uSanders esaqeda ukunqoba eNevada.
Ha, but kumujikelo bhanga kathe sikongene lalo owayengumeya waseNew York uBloomberg.
Ama-Democrats esikhathini esiningi avele athanda abantu abalemali. Angiboni ukuthi uBloomberg abantu bayamthanda, njalo nxa besitho bathi kaphathanga kuhle abantu abamnyama esesemeya waseNew York. Abantu abamnyama abaningi babotshwa, especially abantu abangubaba, besenza lokho kuthiwa i-stop and frisk, ukuthi ungabonaka nxa ungumuntu omnyama kumbe ungumuntu wesilathini, bakubona emgwaqweni bekumise bekusethe ukuthi awulazidakamizwa yini. Njalo sinazela ukuthi abantu abavota kakhulu kuma-Democrats ngabantu abamnyama. So abantu abamnyama abaningi abazange bamthethelela lelo cala. kuhambile esontweni eAlabama ngesonto ukuthi abantu bamflathela abantu basuka bamflathela ukuthi bayamtshengisa ukuthi into wasenza naye sivele siyithanda.
Kusho ukuthi lokho bangamxolelanga.
Lami nginjani ngixolelanga.
Paso phakathi kwabantu bona laba bakhona ubona ngani uBiden uza lokho eqhubeka ekhokhele?
Uyabona ngizakhuluma mina ngokwami nginje mina ngangimsekeli kaNkosikazi Warren kodwa sengizibuza ukuthi ngendlela sokuhamba ngayo Warren lidize elihle yini lokusupport sengifuna ukusho ukuthi abantu abaningi sizaqalisa ukuzibuza ukuthi loko ke sike sakhetha singatshintsha yini sikhetha omunye umuntu so ngibona ngani ngalesi sikhathi uBiden sengani nguye umuntu ufile abantu abaningi abangamkhangela ukuthi bemsupporte ngoba ngani kuthiwa usevukile nje lobe sekhuluma into ezile ngqondo
kodwa phela seluphile
kathi vele ongaluphalanga nguphi abantu bayakhokhelwa ngama-president alama-90 years angisoze ngiqambe amabizo akulaa mntu ugugu othandayo emhlabeni lapha bayabusa abantu beze beyngena ebhudini.
Umnumzana Phithizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika ubexoxa ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7. Ababukeleyo kuFacebook Esther Lindsay Hammon uthi wena amatshono msakazi kuzoba lo ntombi zodwa Gumede Ncube uthi sicela uPresident akhulule usiwela bantu uyaphinda laphana uHammon uthi yena kanti uKirsty Coventry sekhitshiwe ukuba nguminister of sport na hayi besingakuzwanga lokho Lindsay Ntombi Zodwa uyaphinda lawe uthi hu nxa sebefuna kuvunyelwe i-abortion kuzaba nzima yazi then kulobani laphana sonke Khumalo SK uthiwena livuka njani bantu bakithi JB Mabena uthiwena niyalondoloza yebo kunjalo. KG esabela kikamnandi lapho uthi yena Jerusalema hey beyihlanyisa abantu abaningi lingoma ngoDisemba lamanje lokhe ichisa be yavutha sizigqibeke ezekuseni ngokuhamba ngokukhangela ebezihamba phambili. Uhulumende uthi izethekeli ezivela emazweni ahlaselwe yi-coronavirus aziseyi kuvunyelwa ukungena eZimbabwe nxa zingelancwadi eziveza ukuthi zahlolwa zatholakala zingelawo lomkhuhlane. Amalunga etale lePhalamende wesifazana atshengisele kuleli tale izolo ekhuthaza ukuhlonitshwa kwamalungelo abomama lamantombazana. Kwanele kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Mina lani asipheni sonke kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo kwamanje sithi lijone kuhle yimi owenu untungamilinkomo.